Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye.
Elinto zezame into ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishuthela kudala bafune sebenza nabanye.
Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga okuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo. Amatitshala ayabaleka ebhinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yezikolo.
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulekiliswa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijimeli one.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alithumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi ngezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba leHerald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni weSABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. Umbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabebizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengazenzi sobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani. Yabe kulezifuno or amaningi ayehlukeneyo, izame ibuya ifuna ukuthi ithathe abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo. endinikele zezane izinto ebusunga kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele sishisa kuqala basune sebenza nabanye if ukukhangela ihistory izabu yaginywa kwezinkulumo zeneze kwagcina inyamalele phakathi kungasakhangeli kwenzakalani i-economy yalunga esayidini yezane kuzokula namhlanje izabu eyayirepresenta kakhulu ama-imaterial and nanamhlanje abantu ematerial and bakhala akula development ematerial so uyazibuza ma usisebenzisa lelo iliso lembali ukuthi njengoba nje o-ABC bebizwa namanye amaphathi amancane itshontsho baphuma lani khona bana angithi sibakhangela njengabantu abamele abantu ababalandelayo so uma bephuma mangithi itshontsho ukuthi abantu bona ababameleleyo bazaphuma lani
nxa kuyukuthi bayahlala phansi umnumzana Chamisa lo mongameli Mnangagwa kahle kahle kuyini obona ungani bengakukhulumisana ngakho okungayisikho hulumende womanyana
I think nje umnyakakho ndiyabe efuna ukuthi ayenze uma ihlangana phansi leChamisa ukuthi amcile amenze laye and unfortunately kulisiza ukuthi mina ngeyami umbono i-MTC nayo asho bantu abamsulwa vele so bengagcina nje sokufilene kwakuthiwana ama-positions of course kuzayenzala ukwayenzala ngo-2008 mhlawumbe ugcine nje sokusiba ngcono in terms of i-economy but like ma ukhangela isisa sikhangela le kusasa akulantenhle going forward ezophuma ngoba those people bafana kulokuntu kithembanyana okuncane abantu abakubonayo kuchamisa but umuntu olepolitical analysis ye-grip uyabona ukuthi nje yinto wani i-system zenu ziyafanana yikho abantu abaningi ama-political analysis awusoukuthi inhlalakathi yayinkingekho nezinayo manje ngeye-system aso ye-party khona ungangitshela ukuthi umuntu owathi sefuna i-power wagijima wahlala phansi lomgabe wa-advyisa umgabe ukuchamisa angayenza yithinto lesystem entsha yena wasinese advyisa umgabe
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Kunokusilela kwamatitshala eBinga ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabha avuza baba ngoba ilokhu zeninto ekhona lapha amatitsha amaningi kade evela ngapha emashoneni so ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi kabasakwanisa ukuthi bebuyele ngibo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sokusele sokula amatitsha 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local because kuba bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi
ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha eBinga ingathi almost zonke izikolo because njengangapha kuwadi engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshidongo ngalesi namagonde primary school lalapha kuyi-annexe champongo ekavuba vele ngathi everywhere vele ngathi bantu labana babuya bebaningi baviswa ngapha emadebele ngathi emadebele yonke but eBinga ngapha vele babuya babiku bafawa ngapha kathesi manje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ngokukhathana la ngibo okuthi vele ukuthi kungena abantu abangapha kwesayensi because igovernment ithi kayikwanisa ukuyimploya kathesi
manje kuhamba kanjani abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations
yikho kwehlulayo kwezinye isikolo njeke kabuka secondary badinga omunye abanye izakhamizi ababengama-temporal teachers sebefundisayo even kuma-primary school lapho champongo lapha so kuyindlela yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belongise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga amaloka abantwana abagqeda o-form 6 abanye bavela kuma-colleges sebebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika amabhakedi kaki brose mari kaiko so abantu abana babhadala ma abantu abayamba legalani ebhadale temu abhadale galon so kwakuti lenamba enganani ukuthi abantu abangikhona etole lokho yabe kubhadala ngakho
manje selike lakhuluma yini lezi phatha amandla zikahulumende kumbe yena uMP
ya uMP bayakwazi ama MP bethu sila ama MP abayitu bayakwazi into eyazakala even o chief bayakwazi bazama ukuthi beyimele lokhu zini njengoba izinto zoba zonke zithathwa political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto kwakhona vele abantu even ama councillors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ukhanso kuyabe sokubuya abanye abantu sebekuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njalo okuyizinto kwakhona ama MP bayawesibile ukuthi into eyenzakala because yadinga abantu abahlala emizini yawo ngama local people labo.
Alo ke ngumnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Lokhu sikudabalunye. Siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliament umnumzana Joel Gabuza ongwebandla le MTC.
Lo isi okungaba inkinga ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama teacher manje the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke ama-bus fares labofuwer abatholakali. That could be one reason, although angingacheck ukuthi ngibone sise sibili ukuthi yiziphi izikole eziningi, but generally izikole eziningi zile challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba ethi yadinga okuyimandlana kwake kobulawa ebhenki kasakwanisa ukuthi ephenduke after a day, seyahlala maybe 1 week, 2 weeks, lokho esamelele ukuthi imali zikwane ukuthi iphenduke emsebenzini. So that's enye problem esikhanya ngalimazi izikole eziningi. Then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele amatitsha bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-Ministry of Education and they bathi bona ku-primary one teacher kufanele be labantwana abayi-35-45 khonapho. So yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inumber ingaba ilitshwana. Teacher besibamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi kulama-teacher abenikwe i-government.
Njengoba kukhanya kulo dubo olunje abantwana bayapasa yini esigabeni?
Ungapasa njani umntwana engelatitsha? Yini umntwana ophasiswa ngutitsha? Ungakhangela ama-results last examination kwakhanya sobala ukuthi math not kwaba ngenye nje izindawo ezatshaya kubo ama-percentages inani elilutshwana kakhulu ekhulwini ama-percentages e-pass rate e-math not ayemalutshwana kwaba lezi zathu eziningi. Esinye isizathu yiso zone sokuthi amatitsha ayasilela indawo eziningi ukuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi oluziwa ngabantwana. So those are some of ama-challenges sikala ngawo zama ukutshela uhulumende bazikhanya akuzwakali ma
lona udubo lona lolo esiyasiluzwe lokubana kuhanjiswa amatitsha la angazi isihlobo sesigaba lubhahe njani khona ngapha?
No, indaba eziningi udubo lukhona lona lolu uyathola ukuthi amatitsha bayakwanisa ukuthi bebekhona bezame nje ukuthi bebekhuluma bekhiliza lapha lalapha ngathi phela ukukhuluma kuthiyeni le culture ngoba umntwana nxa efundiswa ngelanguage kufanele efundiswe langesiko laloo language ayisebenzisayo uteacha yenalo. So yathola ukuthi esikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa iy'ngoma zakhonale abangazaziyo, behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelani lokhu abakudlalayo ekhaya. So kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhle kuze lo teacher labantwana khonaphaa. Udubo lukhona sibili ngingabhoti indawo eziningi edinga azi lutshwane izikore ezilamatitsha ayimele yakhulumisa isidonga.
Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliament ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo ethiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu owayetshayela imota emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemota eyayithwele imali yagenqukayo kwafa umuntu oyedwa ababili balimala yena umnumzana Mpofu wabasiza. Wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu $100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lembhobho emibili. iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwehlisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo thekecha eShurugwi, lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangothekecha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini, kwesinye isikhathi babe bengela makondom. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya lilalele-ke amazwi abalaleli bethu abestudio 7 abathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina plus 1 202 465 0318.
Uyazi isalibonani kustudio 7, mina umnangaba ngimuzwa kahle. Uyabona ngabe libuze mina bengizophendula kahle. Uyabona ibond into ebifuneka kuye umdala lo, ngabe ukhiphe zona imali zamanyamazwe waliyenza ibondi lelo labalodwa belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibondi alilamandla yikuthi kune-currency yakwamanye amazwe. Yazi abantu bamele bafunde enye into ekuphileni. Angithi wabona iZambia ihambe yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Ipoint kamdala iqinisile, uright, ibondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emqondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe. Yikuthi abantu aba-understand, mina ngiya-understanda mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so, mina ngisebenza eSouth Africa, mina mangisuka eSouth Africa ngingena eBotswana, sifika egedini sithola vele kule ndawo eka government ukuthi utshintshe icurrency, uhlutshintshe irandi lulenze libe ipula. Uyabona? So leZimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency, mawuphethe irandi lifike liphelele border, utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe, ilizwe lelana ngabe li-right lela? Lifuna nje umthetho, ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe nyeke livuke vele lingala mthetho, umuye lo muye ezenzela okwakhe.
Salibonani kustudio 7, njani bakithi bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent, ngihlala ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Ya lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile, ungabheka amaphathi wonke omabili, i-MDC layo iZANU-PF, asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, ngamaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uzulu weZimbabwe uphila njani, kwenzakalani, ngaphi, nini abanandaba, bona okwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo. Ukuthi bephumele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakale imisebenzi, kwenziwe njani, kuqhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe, hayi inkani. Okwabo nje kuleke bephana ngamagama nje, yabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona izoneze ezifana lo le ex-president efuna isikhundla nje, le mali labantu abayo nje. After that, ungazi ubheke wona ama-minister, abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zaphetsheya, kodwa baziphethe izetifiketi bazasebenza, basebenza ngapi ngoba ekhantri nakulalisi akula misebenzi. Baphuma bagcina besebenza emazweni okufana nalabo abantu abangafundanga. Ungazi lina ma-minister ngazi ngitsho ukuthi ngazi libafundisa abantu abenu, okusalayo baphuma besebenza emazweni, okuyinto engacacanga vele engingeke uze uyazi ukuthi kwenzakalani. Noma ulalela nje ama-politician bekhuluma ngendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho eZimbabwe, akuzwakali vela kulazi akubula indlela ukuthi uqonda kuya mina ngowami umbono ngokukhangela kwami ungathola ama minister wonke yala ama business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanyamazo so ika nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe kungabi le minister umuntu osebenza ku government eyenze ibusiness kuvalwe nje njengamanye ama-country laphumele enje abo-America o-South Africa umuntu ofuna ukusebenzela i-government asebenzele i-government umuntu ofuna ukuba yingusomabhizinisi ebe ngusomabhizinisi hhayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzele i-government imali yonke eyenzakala eZimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe and nxa kuqala i-corruption yibo abaqala i-corruption yesitolo ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa ngemali yokwamanye amazwe wona la ama minister akhona ngiyabonga
njani basakazi we studio 7 ngiyabonga lelithuba ngizocela ukuthi mbonga ubaba wami ufaleleyo ngiyephi father's day baba khona nasenkahle ngiphimba ngiyabonga baba ngindethe emhlabeni ngiyabonga njalo indima oyidlaleyo ekukhuleni kwami ngiyabonga
ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhlizweni zenu Namhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyombali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezanu yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Malikwa.
Ukuthi kwasuke kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla. Bazobebona izaphu lezipho njengesitha. Bazobedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu lazalwa yileli lizwe sokungathi izaphu lezipho. Yazinalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izipha lezapha yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ukuthi amabhunu abone ukuthi hayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasizonqoba ke ikhetho ikuthatha ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandlaleli sekungani libandla lemathebelelendi kuyini okwakwenzakala kona
okwabangela lokho ukuthi njengokuthi endichilo ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo i-majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu ukuthi iphathi yamandebele esingayivoteli kwakumele ukuthi izanu lezaphu zincintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo so umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamandebele yiphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa yangena imbali lokhu iphumise yaphambili.
Kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala lini bandla lelizwe jikelele? Ubona kusenzakala yini khona?
Ye, kungenzakala sokusika ukuthi labo abavuselela izaphu nokuqhuba umsebenzi wezaphu balombono onjani. Imbono abanye kuzolombono wokuthi kathi vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu iphathe ilizwe lonke nxa sokwavela kwako kubonakala. Kungangcono ibuyele endaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980. Abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke. Ukukhangela yona ipolitics isitshintshile, sokulabo-MDC, sokulabo-ZANU, sokulabo amaphathi asemaningi, akuseyizanu lezapho. So kunzima vele ukuthi kube lephathi othwale ngelizwe lonke, wakhayela la izanu ile ndawo zayo, ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona. So ungakukhangela ipolitics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo. Izanu la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona i-MDC. Izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba, sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuzigxile. Ukuzigxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona, ekhula isuka khona.
Ye, manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanda Sichiya, bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilokhu elaliyikho khona?
Ye, ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011. Akhona amajaha namantombazana angakhokhela. Okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala, bakhona abadala abanyakade bezele behamba lokwakudabeni, bavume ukuthi hhayi sokuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele. Kukhona ubukhokheli ngambukona sikule ubukhokheli kwezaphu, ngazake ngiqambe amagama kodwa hayi babukhona. Kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe base-South Africa, e-America, e-Britain baku-diaspora. So kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-Congress ukuthi izaphu ye ku-Congress. Bengaya ku-Congress bavule sibili bekhethane kuhle, umuntu oyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela bafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi ukwenze ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hhayi lo esimkhethile nje sibakhethile yibo sibili ingqungquthela ebantwini ade befuna ukukhetha. Kodwa hhayi abantu bakhona, ngiyakwazi i-potential ikhona. Okudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani, bengacabani lokhu esijwale ukuwubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane sebengathi basebecabana bodwa.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ayiso Queen Maligwa, ngumnumzana Methusele Moyo. Umnumzana Methusele Moyo-ke wayeyisikhulumeli sebandla lezaphu njalo eyintatheli zindaba. Kusasa-ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yezaphu. Kusasa sizaxoxa-ke lo nkosikazi Queen Maligwa. Namna kusamamo ingoma ke emnandi, ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-7:30.